So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani isilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezeCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni zinodubo olufanayo.
Kwele Zimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela muntu elifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba luzoholo kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMavima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luka khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezeCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba iningi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcinisihlalo wezCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Bindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola leMelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma ipoverty data line uzayinanzela ukuthi iphose itshaye 200,000 okumali okufanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi Greenson uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidlonga lapho katshana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela muntu elifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi nelinto azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalamithi ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebe beqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedise kangako uhlupho olukhona. And ayisibo bodwa, iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenale i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idwala leZimbabwe ngawuqathanisela leMelika lilokuluza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcene ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla okuba nazo amukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edwala leZimbabwe sokumehluli. Nxa izisebenzi zingala mali kutsho ukuthi lawo mabhizinisi abalo kunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asenesi ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge futhi amabhizinisi lawo ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazi sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzelela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sigoqelane lohulumende. Kuyikho ke ungananzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisele ukuba sikhulumisane lohulumende silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhayela ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumende ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando. Kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane kanti kulento evunyelwanayo ingapasi. Kwesikhathi zonke lezi zinto esezixoxiswana khona phana ziphumelele ngaphumeleli kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona ukuthi sesizozala okwenzakalayo lo okwenzakala emanesini stand bana sikuthi ukuthi okhulumende engakudele engakuthathi kancane kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi ngoba abantu befika esigabeni sokuthi hayi bo lo okhulumisana siyakubona kodwa ukhaya ngathi hayi kusincedisa yikho abantu besithi hayi thina ongayise kufayi kuphi vele sifile kudala yikho abantu bezihlala bengayi emsebenzi so okhulumende le ngozi yokuthi intele kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba ngazaphuze ukuba naye ibambise kuhle aphuze ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyakunaziswa hlupho lokuthi iZimbabwe iyaqinisa isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokwemsebenzini abalayo imali yokuthi bahlengudla besemsebenzini abalayo imali yokuthi bancithise izimuli zabo abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalayo futhi imali naleyo ukuthi nqa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala izibhedlela zabo angahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kadesi osehlezi labe sithi ngama-pensioners balo hlupho olukhulu ngoba imali abayihola bavelayise abancedisi abantu abasebenze iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngani banazi basebenzi kodwa urhulumente khonapho sinazeso urhulumente ofana nayo wathola insuzo engukulabo bantu ngoba babebhadala phela imithelo le ama-tax kurhulumente urhulumente wathuthuka waya phambili ngenxa yemali kodwa kathesi labo bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlalaphansi ayibancedisi.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba iningi lilokhe lisemsebenzini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathi ntambo wezisebenzi lempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize. I-ATUS ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sanibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincinci abaninikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehlephe nakokunye okwakugitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education senelise sililizwe ukuthola imali eyeneleyo yokuholisa ababalisi. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery sivele yona i-service delivery ingeza abantu kesi bahambe emgwaqweni efileyo ngangene eHarare ungene kobulawayo angikhulume emakhaya abantu bahamba behlangana ledoti yemasirithi emadorobheni wonke abantu bahamba behlangana lentengo yesinkwa engathengekiyo abantu sebanikezwa uzukho ayisibo bonke abantu abahamba sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenze ama-priority sime ukuzwa ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraure bayefakwa eskurup ngokunjalo thina sikhuluma siyi-ATUS lamdlala usuku lwesi-4 sile stairway kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikeze $540 omswana u-Obed ephuma eskurup.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze-school fees. Litheni lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi bayaxotshwa ezikolo ngesikwelethe uhulumende akangaphili ngokukhuluma amanga kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi izisebenzi zifuna $540 ababalisi bafuna $540 athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende athi sonkukhu esiholelwayo siyafana lezikhwekhwe kumele sidle esiziphandele khona.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS. Ukuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokumangele ukuthi abanye besabele ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamatshumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni se-Southern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19 uqhuqho ukukhwehlela bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisi Banda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwa lokhu khona ngenxa yokuthi abantu besebehambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew kulomgoqolo we-curfew sasinazelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngezikhathi okuyabe sekumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. Labantu uhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo kwezinye indawo sekusiba zintshutshwane izimoto endaweni ngingathi kumbe ufici izimoto ezintshutshwane ezisuka koBulawayo sesiya eHarare ebusuku kumbe nxa odlulala amanye amadolobha amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona kuyana nje i-COVID umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu leyo selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopha engathi habit ukatshitsha izinto sokufanana nje njengezinto ezinjengemfa lobi COVID imigoqo ye-COVID sikhona bengaseko zananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwavele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo wokugqoka mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama sign okuthi oba na mask kuyabe kuthebo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo idu udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo umuntu uyabe layo imask kodwa amakhala esegcekeni ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi lokhu kukhona kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona wezothando bekwenza ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana ikhala i-spacing akusekho lokhuyana abantu babe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo kumbe kugada izimoto ama-zopco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangaka ngakho kuba yingozi ngoba nxa kuzakuba leyinye futhi i-wave COVID kusho ukuthi inga-affecta abantu abaningi ngesikhathi esifitshane kakhulu. Kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abangavaccinate behambe beyehlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imilayo ikakhulu ema-church ukuthi kube into esiyilandelayo kube into esiyinazelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lo mkhuhlane we-COVID.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfield ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliso yamadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo weZBC unodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by elections esigabeni seManyame eChipinge asesazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi bethu abahle, linjani basakazi bethu abahle. Hayi, namhlanje ngithinze ngokunye basakazi okhulumayo ngeLetu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya, kodwa ngibuya eKZN St Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezanu wemuhle impela, kodwa kulombuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali, abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje, yonke impilo yakhona yonke inzima, kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke kuright. Kanti laba bathi kuright batho bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu? Angazi impela. Hayi basakazi, mina kulokhu ke hayi angazi, maybe kulabantu esafanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi ka Studio 7, ngithi lejani lonke basakazi baka Studio 7. Hawu, ukhulumayo uGodlwayo kumahlaba ayithwale phansi khona la kuGodlwayo eceleni kwaleyana intaba leyana engusijumbo okhulumayo. Ngilo mbuzo lapha basakazi nabalalelo, ngabe uqondane lalo bawubani lo mbuzo? Umbuzo wami ume kanje msakazi, kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezanu PF, indlela abangabe phethe ngayo ilizwe, ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo? Phela sesiqiniswe na hayi qiniso, akusiyo indlela yokuphatha le ilizwe elingela mali, abantu abasokola kangaka bahlupheke kanje? Hayi khona, akube ngenye indlela. Ngiyabonga msakazi.
E-Studio 7 sanibonani, livuka njani labalaleli? Ye, yabe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikaqhulu, ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile asisekho, waseqala ukuthi akubanjani. Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Ngoba waqala walinda saphela wasesithi akubanjani. Singekho izanu esibambana nobani ngoba? So unkomo hayi mina hayi kwela miside vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka, umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya, kanti kanti unkomo wasijiya edakeni. Umqondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho, sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyukuthi khona unkomo wayengathanga khona yena umfuna ukuthatha konke, kuba sizanga saphela ngaleya ndlela. And mina kuba kuyukuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo, ukuthi khona yimi engangiphethe endabeni yamazibra, ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezibra baphela ngaleya ndlela. Ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abambeza kodwa unkomo wasale phila esesithengisile hayi asazi madodo ukuthi siya kuphi ngalelizwe leli kodwa umqondisi ukukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzositshiya kuphi ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Hey, salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasecholocho wakithi. Hayi kunzima kwelakithi ngibiphi ngelela nje kuseni wakithi ngazo laphele khona kunako umntungamili kuthi kuyisikhathi bani njengamanje kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise ebhinga khona le sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini umuntu mayeza athi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi bencele beni beyasebenza amathuba omsebenzi imisebenzi zikhona bayivusile imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo ikuphi kwendawo uhulumende we-dispersing law uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi wezinto eziningi mina ngiphumela laphana ma kusibale 10 off yaselokuzeni inyama endlovu ngehla kunalaphana umgwaqo kwavele sukwafa lokho kokuthiwosimithi lifa lomunye umuntu sokwaphela du uhamba ngamagahlagahla uzuzwe efika etsholotsho uphuma itsholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uze umuntu ekhuluma kanje hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhadalwa abadlawa bezano kodwa umuntu uyakhuluma kunje amntana kulale tshazwa amakhaza khona ngapha egoli elale emkhukhweni elale egijima egijinyiswa amapholisa hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ibe senduduza abalandeli bonke abe-CCC hayi asikhulekele nini ujob sikhala lo sithole bazaphuma hayi vele yiza zani njalo anti yatshela okokwenza ikhothi yatshela okokwenza amapholisa yatshela okokwenza labo gadi so bayenza okwabo otherwise engcetho babagcinile bayakwahle bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyi-trust 100% bakwazi ababagcinele khona kuthiwe bavuse umsindo nensimbe kwangukhona khona ngale khona lapho abantu abavuse umsindo ngu-MP wezanu PF babe-defenda hayi izanu PF ankulunkulu ubhekile i-one day ngiyamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sithuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo efenjengebhinga ukusuke 21 kwampani usemaleria 21 kilometers akula moto ubusuke kwampani enkenkando usemanyiyambe ekliniki kuhambe uze ukhale vele ohelelwayo kahambe ogula serious kahambe kuphila abalezinqola zabo kuphila ongenanqola vele uyafela endleleni kukhatshana kakhulu izikolo zangikhona ezotshani ungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama-10 years ngoba ukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga yikuhlala ubona ibhinga vele nge-opposition ngaze kufikeni ngaze ufikeni ibhinga ungaze uyirobhe ngezwisi ungaze ulethe inkalakata imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi i-ZANU PF iyenze ukuthi ngiyamangala ukuthi i-ZANU PF yikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much njengamadoda angikhona too much amanga bekanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo le ayethule akhuluma amanga ogawulela abayisimanga otshuma isimanga yosupport i-ZANU PF akhami 2023 khathele ngezani okwehlula lani bogawule vele okwenza libe kuZANU PF kwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani iZANU PF alisayifuni ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele owabingelela unkomo eseBotswana ngizwa ubuhlungunyana namhlanje make ngisizwa omunye lilunga noma lebandla le-ZANU PF kade kuthiwa isiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga i-ZANU PF ukuthi ilibandla kumbe elikhombisa lile nhlelo ezinhle kakhulu into osuke ikhohlwe lona ubaba ngokuthi engabala abantu abasengadini yabo le kade kukhuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebesebala abantu baseZimbabwe ukuthi bangaki bangaki abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini bangaki abantu abahlukunyezwayo abantu besifazane berejwa bejampu ucingo bayebetshaywa amagumaguma bebethathela izimpahla bebalekela umbuso weZANU-PF yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye iZANU-PF ukuthi iZANU-PF iyenza ubuhle ilenhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube lemusasa bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholothe bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanise ukuziphilisa omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma abantu bebaningi behlupheka phandle iZANU-PF mfowethu sifuna ukukutshela bengifisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho iZANU-PF kayila ikusasa lethu iZANU-PF kayila kusasa kayila impilo enhle ngezinye indlela zamunje ethi bonke abantu abasebhinga bafundele ukulima into abayeza yenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisiyo qiniso zami kulitsho thina sifuna ikusasa sifuna iZimbabwe yethu entsha yikho silisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma iZANU-PF ngenxa yokuthi sihlulekile 40 years izama sokwehlulekile ayikwanisi lutho siminingi iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingceni singathole ikusasa elingcono siyabonga kakhulu
lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilitshiye ezandleni zika Ezra Chisas Manda
umo wereke kuthiwa ngumdumo wamakhosi umculi esilaye uzolihlakaza ngawo lomculo ekasizwe imbali yakhe
igama lami ngu-Itai Bokosha umfoka Dube ngizalelwe kona phe kobulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhoba ye ngingafunda ePinga ngalomama wami vele bengumuntu ongumbalisi so mina ngifunda ePinga ngafunda namanye ama primary nje ama activities ngoba lo kutshintsha mina ngikhulele kumama vele ngikhulele kumama ibizo lokucula ngingumanite manite meaning sicho man of sweet vibes
wena tsakala again ah 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 Mamma mia, Paulina mia, Nenga isita, Fungwanda isiva.
Eta mani, umanai, swatatua, umanmake, wasala, lai, erare. Labaqala ngifundela ukucula bamfaka la kuBenzi.
Benzi yethu ayi Black Duke, ngayithatha ngumusisi wayo ngihlala next wethu ngiBlack Cedis Marim. Yeah. So inkola lapha ngaqasha kwa 1997. But mina umculo wami yireggae mina ngiyenza ireggae. Ngiqala ukurekoda lo Joma Seko. Ngiyasebenza lo Joma Seko ubuthi uJay Zumarabini. Yeah, siloku hlangana yile ndile lapha.
Abaculi ukhona abamthintayo ukuthi la yacula
owenza ngathanda ukuhlabela ngoba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa nje u Lucky Dube ayi music yakhe imculo yakhe leyo intinta oreke lobo mali ya do lokale khona bangazo lolalela nje amanye lawo umdlalo olafuma majevana omtukudzi yomdlalo omafumo laba but ya Lucky Dube umuntu angenza ngazwa ngafuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngithi lokhu ngiyakwenza lokhu
Siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besipha ke uhlelo lumnandi esibesiqhubela ke lohlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.